TMDC tiyekhokhelwa president Nelson Chamisa ithembisa uZulu ukuthi ngemva kokhethelo sizabona ukuthi into ezifana lezibhedlela, imigwaqo, izikolo, ama university lamabhizimusi azaqala ukuthola ukukhula, umuntu wonke osebenzayo indlela abasebenza ngayo, imiholo lemisebenzi zikhangelela ukuthi izaba into eziqakathekileyo esizazenza ngensuku ezincane kakhulu. Siyananzelela ukuthi uhulumende okhona usele minyaka eminingi kakhulu efika 38, izinto lokhu zihlupha, zisala lokhu zibuyele emuva. Okuhluphayo kahle kahle kuvele sisazi ukuthi kuyindlela abantu abacabanga ngayo labahlela ngayo izinto zabo. Uhulumende kapresident Nelson Chamisa ulakho ukuthi akhe, ngoba umqondo wabantu abasebenza naye ngowabantu abakhululekileyo njalo abasebenza ngesimanje manje esikuthi yi-smart working ne-smart planning, okuyinto ehlule uhulumende ngoba elabantu abangakwaziyo ukusebenza ngale ndlela entsha esetshenziswa ngamazwe amaningi aphumelelayo njalo aqhubeke siya phambili afana labo-America, o-Britain, o-China njalo njalo. Yikho ngibona ukuthi uZulu weZimbabwe osedinwe ngayo, ngakho ukuhlupheka lokhu kumele akhethe ingqubekela phambili.
Baba Gawule, kuyini okutsha elehluleke ukukwenzela uZulu eminyakeni yonke le edluleyo elizamenzela khona kathesi?
Ubaba uMnangagwa usetshengisile yena ukuthi yena kuyini afuna ukwenzela abantu. Ngokunjalo okokuqala uvulile amasango wathi Zimbabwe is open for business. Okokuqala lokhu iZimbabwe idinga khonokho ukuthi abantu bebuye bezoinvesta balethe imali eZimbabwe la. Yokokuqala lokhu kudaleke lemisebenzi ngaleyo ndlela. Bese kusithi ke kulezinto ama-project athize amakhulu, ama-deals amanye ayenziwe lamanye amazwe, upresident kazange ahlale phansi okwensuku zenezi engenile e-ofisini okwensuku ezilutshwana lezo. Kube gijima nje elokhu edinga abantu abangasincedisa lapha kuleli lizwe leZimbabwe. Ngokunjalo ukuvuselela umnotho yinto yakuqala, ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe. Ngokunjalo kudaleka imisebenzi, abantu bathole imisebenzi, okunye bekube sekulandela. Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi imali le ehluphileyo imali ibe khona elizweni. Ngokunjalo into esamelele kuphela ngento yonke esiyenziwe ngoba uMnangagwa ingathi akulani even lokukampena kodwa vele kulula kakhulu ngoba uMnangagwa uzikampenele yena wazenzela umsebenzi wakuthi yena ufuna kwenze. uMnangagwa uyenza ama corrections, nguye umuntu ongasikhuphula asizwe elizweni lokuphila, elizweni lweluju lenyoni.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule?
Ngiyamuzwa mpela. Ngibe ngimkhumbuze ubaba uGawule ukuthi abantu beZimbabwe baziwa bengabanye babantu abafundileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngakuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe bangaqhileka ngokuthi kuthiwe upresident uMnangagwa usengumuntu ongene kuhulumende namhlanje kumbe kuthange ngumuntu omutsha. Kangazi ukuthi kuyabe kukhangelela ukuthi umuntu weZimbabwe useyisithuthu esingakanani, sengehle okwazi ukuthi upresident uMnangagwa ube kuhulumende weZimbabwe kusukela ngo-1980. Njalo upresident uMnangagwa ube ngumuntu oqakatheke kakhulu kuhulumende waze wafika esibangeni sokuba ngumsekeli kamongameli. Izwe libhidlika, kusenzakala izinto ezimbi ezifanana labo Mrambathina, kusenzakala oGukura Hundi enguminista omelele zenezo ezokulwisana labantu kwakuthiwa yi-state security. Sazi njalo ukuthi ngesikhathi kubulawa abantu kusenza i-political violence, upresident uMnangagwa nguyobe ngumkhokheli omkhulu kulezo ndaba. Siyazi ukuthi abantu bashabalele kakhulu ngo-2008. Watsho yena upresident uMnangagwa ukuthi hayi bo abantu bonke abezanu-PF umongameli MDC uthe sewinile, sephumelele uPresident Mugabe, mina yimi ngathi hayi kasifakeni ibutho lapha kuluyiwe, bafake ezikhundleni uthokola babe ngamasosha, kabafake ezikhundleni ngolwazi ngobupresident. Izani cabanga ukuthi ilizwe lakhiwa ngumuntu oyedwa othiwa ngupresident? Ilizwe lakhiwa yizizalwane zelizwe zonke, zibambene, zisebenza ndawonye. Lokhu yikho okuzenziwa ngupresident Nelson Chamisa.
Baba Gawule, ukhuluma ngokhetho olukhululekileyo, kodwa iZEC yenza njengomahelane, iyeqa iyale lale ngendaba ye-voters roll, kayizwakali, kayiqhubi kuhle umsebenzi. Ayisikho yini okuzadlelezelwa khona ukhetho khonapho?
Engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi iZanu PF ingelinye lamavandla azancintisa iZEC yi-commission eyiyo erana sikunanzelela ukuthi yi-commission lanxa i-appointwa ngu-president kodwa izimele yodwa laphana erana eyiyo ekhangela ngezokhetho ephethe uhlelo lwezokhetho ngokunjalo abakwenzayo konke akungeke futhi thina kuzafeza ibandla leli kuzafeza iyandlalela.